Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukelayo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-13 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
sikubonile phambilini iqembu elibusayo lithi lanxa lidliwe okhetheni lidinga indlela zokuhlala ezingekho emthethweni, mhlawumbe yizo ezizasetshenziswa kumnyaka ozayo. Kodwa-ke ngokubona kwami, abantu ngokuningi bathukuthele kakhulu, impilo ephilwe elizweni kabayithandi, kodwa kakutsho ukuthi ngiyazi ukuthi umphumelo uzaphuma unjani.
Kambe ngeliphi ibandla elizanqoba kukhetho oluzayo?
I-EMA ifanele itshele abantu, ihambe ifundisa abantu.
Ibandla le-CCC lithi ingozi yomlilo ethethe imphefumulo yabalithumi esigodini ngomvulo ngabe kayenzakalanga aluba uZulu efundiswa ukuzivikela kundaba zomlilo ngabogatsha lwe-EMA.
Siyasebenzisa ingqonqoselo yokuthi abantu bangaveli basebenzise umlilo ngaphandle kwamaguma abo kanye lendawo lapho babesebenzela khona, ikakhulu nxa sesikulesi sikhathi lapho okuyabe komile khona.
Sizezwa ukuthi bona abe-EMA bathini.
Ngakubuhlungu kakhulu ukuthi abomama bethu bezama ukuthi beziphilise ngendlela eyabaziphilisa ngakhona bese bebulawa le msebenzini. Pho benze njani omama? Benze njani ngemuli zabo? Lokhu abakuzamayo nxa bethu bazama ukusebenza bakhethele imisebenzi abayikhethayo bese bebulawela kuleyo msebenzi. Kusho ukuthi phela bazikusebenza.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele South Africa sezikhuthaze uhulumende ukuthi ethule umthetho ovumela ukusebenza kwabathengisa imizimba ngokusemthethweni kulandela ukubulawa kwabesifazane abayisithupha abaphila ngokuthengisa ucansi kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokusele inyanga eziphansi kwechumi ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa ibandla eliphikisayo ele-CCC lokhe lisithi imithetho yezokhetho yamele kucele lebandla leZANU-PF. Leli bandla lisanda kwethula ugwalo olumumethe izikhalazo zalo oluthiwa Prepare. Ezinye zezikhalazo zebandla leli yikuthi amabandla wonke ancintisayo aphiwe amathuba alingeneyo emisakazweni lemaphephandabeni kahulumende. Ugwalo lwabavoti, i-voters roll, kumele lwehlule kahle kungela magama abafayo lokupha abantu mgceke nxa belufuna lolu gwalo, hathi okwenziwa kathesi. Abahlala phandle kwelizwe baphiwe ithuba lokuvota besemazweni abahlala kuwo. Kungakhathalekile ibandla elibusayo leZANU-PF lona liphakathi kokuhlela ingatsha zalo ele-CCC elingelazo lezingatsha. Ucwaningo lwe-Mass Public Opinion olwethulwe kuwonale umnyaka lwatshengisa ibandla leZANU-PF linqoba kukhetho lomnyaka ozayo. Kambe ngeliphi ibandla elizanqoba kukhetho oluzayo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana efidlela Ncube, ingcwethi yecubungula ezombusazwe.
Amalungiselelo okhetho seqalisile, siyabona endaweni ezihlukahlukeneyo imikhankaso siqalisile. Iqembu elibusayo leZANU-PF liyakhankasa, lalaphikisayo ayakhankasa. Kulula ke eqenjini leZANU-PF ngokuba kalivinjelwanga yimithetho lamapholisa, kodwa nxa bengamaqembu aphikisayo bayavinjelwa. Sikubonile imihlangano yenhlanganiso ezizimeleyo ingavunyelwa, sikubonile njalo imihlangano yama-political parties laphikisayo ingavunyelwa endaweni esukahlukeneyo lapho kade befuna ukuthi babambe khona imhlangano abazange bathola imvumo lokho kuqhubeka bevinjelwa kodwa iqembu lezanu PF likhululekile ukampaigna ukhankasa lapho elifuna khona la amanye amaqembu engavunyelwanga okuza kwenza ukuthi ukhetho lube ngolungakhululekanga
siyabona sekuqalise ukuba le ndaba zokuhlukuluzwa kwentathelo izindaba singakakhangela abantu nje mathupha ubona njani wena lokho
vele nxa ufuna ukuthi uvimbele abantu ukuthi bakhethe ngendlela ekhululekileyo uvimbela intathelo izindaba uvimbela imisakazo ukuze abantu bangatholi ulwazi ngalokho okuqhubekayo ukubuswa kwabi kwelizwe ukudilika kwezomnotho kuba lula nxa ngabe abemisakazo bengekho ukuthi babone bazisa abantu ukuthi utshela abantu lokho okuthiwa yipropaganda into ezalahla abantu into engasoziyenza abantu baye phambili ngempilo zabo ngakho-ke kakumangalisa ukuthi ubone sekuhlukunyezwa intathelo izindaba ziqakathekile kakhulu ekuthini kuhlonitshwa amalungelo abantu kube ledemokhrasi ngakho-ke emuntwini ongathandi idemokhrasi lamalungelo abantu into yokuqala vela ilwisayo zintathelo izindaba lemisakazo
manje ngokubona kwakho impumela izahamba njani ukuthi singabona ibandla lezanu PF linqoba njalo na kukhetho
akukaveli kahle ukuthi umphumela uzahamba ngayiphi indlela kodwa nxa ukhangela intukuthelo losizi olukhona phakathi kwabantu kuba lula ukucabanga ukuthi angeke bavume ukuthi kuqhubeke khona lokho okukhona bazafisa ukuthi kube lenguquko endleleni ababuswa ngayo ukuze kube lemisebenzi kube lezibhedlela kube lezikolo kube lemigwaqo kube lempilo entsha nje kube lelizwe othi nxa ungena kulo ufica imali ebhenki kube lemali yelizwe esebenza ngendlela efaneleyo kuphele zonke lezi zinsizi kodwa phela ukuhlala embusweni kayisilo khetho kuphela sikubonile phambilini iqembu elibusayo lithi lanxa lidliwe okhetheni lidinga indlela zokuhlala ezingekho emthethweni mhlambe yizo ezizasetshenziswa kumnyaka ozayo kodwa ke ngokubona kwami abantu ngobuningi bathukuthele kakhulu impilo ephilwe elizweni kabayithandi kodwa kakutsho ukuthi ngiyazi ukuthi umphumela uzakuphuma unjani kuzabonakala khona phambili ngendlela yakhona
lo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube ohlaziya ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhuthaza inhlanganiso ye-Environmental Management Agency kumbe i-EMA ukuthi iqinise imfundiso ebantwini eyokuvikela ukulumatha komlilo wendle kanye lendlela zokucitsha nxa usuthe waqhamuka. Lokhu kuza ngemva kokubhubha kwabantu abalithumi ngomvulo bezama ukucitsha umlilo eplazini esigodini esigabeni seMathebeleland South. Asizweni amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda asithumele wona echasisa okuningi ngalolu daba.
Ibandla labantu Citizen Coalition for Change ikhala lezimuli zesigodini lezo ezathabalaliswa ngumlilo wegqaka. Sibuhlungu mahlabezulu ukuthi usapho lwesilo umzilikazi lutshe kungani lutshani. Yikho ke upresident Chamisa ukhala labantu beMathebeleland South kakhulu lezimuli zalaba abantu abathabalaliswe ngumlilo. Siyamangala sibamba umlomo wangaphansi ukuthi kanti kwakutheni kuze kutshe abantu abangutheni. Kutshengisa ukuthi abantu abafundiswanga ukuthi umlilo ingozi. I-EMA ifanele itshele abantu ihambe ifundise abantu ukuthi umlilo ubiswa njani. Hhayi ukuthi abantu bazakugijima nje bengalalutho besiya bulawa umlilo ngani bafela kugehena kasathane. Yazi ukuthi isikhathi esiningi uhulumende kwezinye indawo uyadeclare izinto ezinje i-national disaster. La ngapha esigodini eMathebeleland siyacela sikhangele ukuthi kambe iZimbabwe izancedisa yini emfeni ngendleko zalaba abantu abasihlonyileyo. Mahlabezulu, limnyama elangaphilanga ngoba abantu abangaka basile basenzima athi kubuhlungu kakhulu yikho sikhalale sikhalale muli zabo siphinde sikhalele izihlobo nabantu bonke emathebeleni south kakhulu esigodini enduneni kusigola lo matema.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi siyaxolisa ke ngomlayezo wa customer wona ungani uyahayizela awuzwakali kahle kodwa hayi silethembali wazwile amazwi akhe asizweni amazwi esikhulumeli senhlanganiso ye EMA unkosikazi amkele sidange ekuxoxa ngalolu daba
Ilizwe leZimbabwe ngokumiswa kwalo singaliqamula umnyaka wonke wenele sananzelela ukuthi umumo onkathi ugajaniswe kabili kulesikhathi lapho kuyabe kusina khona izulu kulesikhathi lapho okuyabe kuwome khona ngaleso sikhathi kuwome khona kwande ukuthi indle yethu nje ibe yomile kakhulu kuvunguza umoya kakhulu njalo kuchisa kakhulu ikakhulu singakhangela isikhathi lapho kusukela kuNtulika kuze kuyebamba ekusewuleni kwezulu njalo ke yiso ke lesi sikhathi lapho othola ukuthi sithanda ukuthi kube lokuvungama kwemlilo imlilo yeganga ecina ekugcineni kwayo nxa kungaphathwanga kumbe kungabanga lonanzelelo ibhidlize impahla impilo kanye layo imvelo ngakho ke thina njengabe ugatsha lwezemvelo abe Environmental Management Agency siyasebenza kakhulu lezi zakhamizi ikakhulu singakhangela izakhamizi ezisezakhiweni leziyana ezande kuba lenkotha ukuthi balungisilele isikhathi lapho kuyabe kuwome khona ukuthandwa imililo yendle ngokuthi bavule indledlana ezivala umlilo esizibiza ngesilungu sithi ngama-fire guards ukuthi njalo sibasize ukuthi babe lolwazi lokuthi babe lezikhali zokulwisana lomlilo yendle lapho ungabe kuyikuthi usuke wavunga kuthi njalo sibasize ngemfundiso yokuthi bangalwisana njani lemlilo leyi njalo bangatshelana njani nxa sokube lemlilo enjalo kodwa ngaphezu kwakho konke lokhu siyasebenzisa ingqonqoselo yokuthi abantu bangaveli basebenzise umlilo ngaphandle kwamaguma abo kanye nendawo lapho babesebenzela khona ikakhulu nxa sesikulesi sikhathi lapho okuyabe komile khona lokhu sikwenza ngoba sizama ukuthi bavele banqabele ukuqalisa kwayo imililo ngoba sibona ngani ingqobe enkulu isekuthini imililo ingaqaliswa loba ngalisiphi isikhathi lesi
lawo ke ngamazi kankosikazi amkela sidange isikhulumeli senhlanganiso ye EMA osithumele eseHarare Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele South Africa sezikhuthaze uhulumende ukuthi ethule umthetho ovumela ukusebenza kwabathengisa imizimba ngokusemthethweni. Lokhu kulandela ukutholakala kwezidumbu zabanye abayisithupha abakumsebenzi wokuthengisa ucansi. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo esiphala ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Zibubula amagwebu ihlanganiso zamalungelo ngemva kokubulawa kwabacatshangelwa ukuthi ngabaphila ngokuthengisa imizimba abayisithupha eJohannesburg. Abesifazana laba babulewe ngesihluku esikhulu. Omunye wabo utholakale izigqoko zakhe zangaphansi zehlisiwe, isiketi wagujuzelwa ngaso ekhanda. Omunye utholakale efakwe ebhimu, omunye watsho wathikwa phansi kwengcekeza ebingemva kwalesi sakhiwo. Abathathu bebeposelwe emoteni ezizolungiswa kulesakhiwo eseJohannesburg endaweni eyaziwa kakhulu ngokusebenzela khona laba abathengisa imizimba. Isikhulumi senhlanganiso abathengisa ngemizimba esisonke National Sex Workers Movement, umnumzana Kahleko Rasibitse, uthi sekuyisikhathi sokuthi uhulumente avumele abathengisa imizimba basebenze ngokusemthethweni ukuze bangasebenzela endaweni eziyingozi.
Either sex workers or not, but we're talking women who are dead. This is a massacre in terms of the sex work industry. It's a blow. At what point?
Uthi kuyathukuthelisa kakhulu ukuthi koze kube nini uhulumende evale indlebe abesifazane bebulawa, bebanjwa eganyavu, kanye lokuhlukuluzwa ngenxa yomsebenzi abawenzayo. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo unkosazana Victress Mathutu uthi lesi senzo sesitshiye omama bonke bethitibele.
Ngakho kubuhlungu kakhulu ukuthi omama bethu bezame ukuthi beziphilise ngendlela eyabaziphilisa ngakhona bese bebulawa le msebenzini. Pho benze njani omama? Benze njani ngemuli zabo? Lokho abakuzamayo nxa bethu bazame ukusebenza bakhethele imisebenzi abayikhethayo bese bebulawela kuleyo msebenzi. Kusho ukuthi phela bazikusebenza. Sisize kakhulu njalo silinde ukuthi size ukuthi imphumela izothini ngokufa kwalabo mama. Baseleni, bebulawa ngubani, bebulawelwani.
Owesifazane weZimbabwe unkosikazi Mercy Mvundla uthi sebephilele evalweni njengabomama beZimbabwe kwele South Africa njengoba mihla yonke kusiba lezihlakalo zokubulawa kwabesifazane kungakhathalekile ukuthi benza msebenzi bani.
Kambe sekukhulunywe kangaka, kambe sisikhale kangaka, sisikhalaze kangaka ukuthi sicela ukuhlonishwa, sicela lathi siphiwe lelo lungelo lempilo ukuthi siphile. Kodwa kuyakhanya ukuthi ukukhala kwethu kuhlangazuka nomoya akuzwakali.
Lobanje amapholisa angakaqinisekisi ukuthi ababulewe laba ngobani lokuthi badabuka kwapha amazwe kulabesifazane abaningi beZimbabwe abenza umsebenzi wokuthengisa imizimba kwele South Africa. Inhlanganiso Amnesty International layo isukufuzelela ukuthi kufanele uhulumende ethule umthetho ovumela abathengisa imizimba ukuthi bakwenze lokhu ngokusemthethweni ukuze basebenzele endaweni eziphephileyo. Kusenjalo inhlanganiso yabatshutshisi ithi kulowesifazane oyedwa omiswe phambi komthethwendaba ngokubulala omunye wabesifazane. Kusenjalo inhlanganiso yabatshutshisi ithi kulowesilisa oyedwa omiswe phambi komthethwendaba ngokubulala omunye wabesifazane laba okuyufakaza ababuthole kuma-CCTV cameras afakwe kuleyo ndawo. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ninguthuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi omanje sebehlabe umkhosi ngokungenela kwezombangazwe emthethwandaba. Omanje laba balobe ugwalo abaluthumeze ebantwini ukuthi bafake isandla zabo kumbe ama-signature, i-petition ngesilungu. Leli phephandaba lithi omanje laba bathi ukungenela kwezombusazwe emacaleni awezombusazwe sokubhahile. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umbukiso wezokwethekelelwa kwelizwe owesanganayo ihlanganani World Tourism Expo uyaqala lamuhla kobulawayo enkundleni yeZimbabwe International Trade Fair. Leli phephandaba lithi kuzakuba lababukisayo abangamakhulu phose amathathu 270 bevela kumagumbi wonke womhlaba. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Ndivuka njani kustudio 7, siyabonga ukusivula amehlo lisazi sengidaba ezenzakalayo elizweni lonke. Hayi, mina ngifuna ukukomenta indaba kakhulu. Ukufa kuyafika kuye wonke muntu, but bukhwini kude kufanele ukuthi kube khona selungisa udaba lwethu eZimbabwe, ngoba yibo abasifake enkingeni namhlanje, siseproblemini ezinje. So yibo abasisayinelayo ziyenza izinto ezinjengalezi. Ungakhangela ngo-1893 bediliza umbuso kalobhengula, babuya behamba labafana beHarare betraine amatshona i-600 something ukuthi kabuye ezodiliza laphi iZimbabwe. kuthe ngeindependence 1980 kufanele ukuthi uthathe unkomo bangena futhi bathi bona kuzangena abamthandayo. Namhlanje siyadubeka khangela ukuthi abantu eHarare basibusa njani, basibulala ngegrawundi bathula, nanamhlanje bathule vele abafuna ukukhuluma ngakho. Kuyini khonoko? Angithi yabona. Siyadubeka nje thina sikhala ngeBritain, sikhala ngeBritain ukuthi iyayilula abantu besishonini, ibanika zonke izikhali zokuthi abasibulale, yayingakhulumi bayizeni. Kathesi lo ongenayo sicela ukuthi akasiphendule, asitshele leboundary yethu ukuthi ihamba ngaphi, ngoba sivele siyayazi. Sesidiniwe thina ngokuhlala ngaphansi kwabantu abasincindezela. Kathesi bagcwele bayathatha amamayini akithi, yonke imisebenzi ekhona emabhoda akithi yibo. Thina kasisebenzi, singolovu. Sile future bantu, abantu bethu bagcwale igoli, babulawa khonale. Kathesi siyaxotshwa, baxotshwa abaningi phela ngabesindebeleni. Babephenduka lapha kuzaba njani? Andawo bazafuna isipesi sabo sokusigcina kusiba ngumsindo. Abake beyilungiswa khwini le into yabulela labantwana babula.
Ngiyangibulise, ngibulise ku-Studio 7 njani lonke kumagumbamani omhlaba uThulane Ndlovu enkaya kwesikhubokhubo ngiyelo okhulume ngalesi sikhathi. Ngithanda ukuthi ngiphendule le nsizwa ngentuleli khehla lasebhinga abalibiza ngokuthi ngukhuda kwashe Munsaka oqambela abantu amandla engumuntu omdala. Akula mgwaqo olungiswayo yizilani PF baba, ungabe ungigawule volume 3 wena. Akula ngisho uvule umgwaqo olungiswayo, ungaqambela abantu nje amanga. Abantu bayafa ngendlalo nti iziphala zikahulumeni lezigcwele. Uzigcwele iziphi lezo ziphala ezigcwele? Abantu besifa ngendlala. Ma iziphala zigcwele kulindweni ke unganikiswa abantu ukudla. Awubonti lapho nje kuphupha emini 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 libalelo niyakuphupha. Niyakucela baba ungaqambela abantu amanga. Abantwana bafundela ngaphansi kwezihlahla, azikho izikolo. Bathi liyafakaza lithi kunama-thousands nama-thousands ezikolo seziyakho nguhulumeni. Ziphi ziphi lezo zikolo? Imigwaqo ibolile. Hayi yabona mina ngiyini wena, ngabe vele kangivumi ukhona ukuthi ngikhulume ne-Studio 7 ngoba ukuthi umamelwe umhlaba wonke mpela uqamba amankanje ekulihlazo kuyazila lokhu. Ngiyakuxwayisa baba ngokuhlonipha ngenhlonipho enkulu, phinda futhi ubuyele ku-Studio 7 uxolise abantu basebhinga, ubaxolise kakhulu ngamanga owakhulumileyo. Akwenziwa lokhu, uhlukumeza abantu. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani basakazi bethu nonke ku-Studio 7 nabalaleli be-Studio 7 ngobuningi babo. Okhulumayo ke lapha ngumdala uKhumalo ngiseGoli bakwethu. Engakho ke lapha namhlanje bakwethu yilolu udaba oluzwakeleyo olokuthi i-CCC imangazwa ukuthi iZANU-PF ihamba osobhuku nabanye bahamba beyevotela abantu kuma-polling station ngobuningi baba bantu. Kuyamangaza-ke ukuthi i-CCC yima ikuqabuka-ke lokho ukuthi kuyenzakala ngawona la ma-by-elections ayenzakalayo. Ikanti-ke lo mkhuba ubuvele usenzakala kusukela lo Tsvangirai aphila emaphandleni ake eMashonaland. USabhuku nguye ohamba nabantu ayebavotele. Akuyazi ukuthi abantu bakhe inani lakhe lingakanani, abafika bavotele bavotele kuthi nje laba abalutshwana abazivotele. So ke yona i-CC mayisithi iyakuqabuka lokho kusho ukuthi idlala ngama-supporters ayo. Ya ngoba yinto evele ingumkhuba wayo iZANU-PF owaziwa ngumuntu wonke ukuthi iyakwenza lokho. So bona mabe kubona ngathi bazowina u-2023 ama-election senziwa ngaleyo ndlela, bona ngathi badlala ngabantu. Ngiyabonga.
Sanibonani ku-Studio 7. Sanibonani ku-Studio 7. Okhulumisayo yimi njalo Moses Ntimba ngikwale kotswana Gaborone. Ithike ngithatheleli thuba ngikhulumise mphendule ubhuti lowo, ubhuti wami lo ukuthiwa ngukhudzi Khudzi Msaka lo othi iZANU iyenza kahle ekaryango edinga lapha. Hayi Mukulana Masweka, Masweka Mukulana, imebonzwa mukaryango stretch kaliyango stretch. Ndiyandanjiyo road enje mlogo amba kutegwa nangagwa ulo kujithaka botu road ilogo zidirira. No, lingatela abantu amanga mtomtara, lingatela abantu amanga buti. Umgwaqo lo anufilu filu kufanya izimota asahambi kahle namabhasi ahambi kahle. Amutasapoti iZANU Mukulana, amululame munzira elinjenjiyo, inzira ya new generation mbotu. We are tired ngeZANU. iZANU kasisayithandi please, iZANU kasisayithandi. Sifuna umbuso omutsha, sifuna ukutshintsha, ukutshintsha bakithi. Siyabonga, ngingabe mude kakhulu. Thank you ku-Studio 7.
Yes, Sanibonani Studio 7 ngilami igama ngu-Adolf Shaba. Ngithanda ukucelisa kakhulu kumuli yeZimbabwe kusapho leZimbabwe. Bantu sukumani bantu kuyebhalisa ukuvota ngobuningi benu. Hhayi abantu bekhala kungela nto abayenzayo lingasongi izandla kodwa likhala. Abantu abahambe bebhalisa. Celisa kakhulu kulaba bakwamanye amazwe. Gijima uye kuleyo nearest town ngoba ngiyazi ukuthi nearest town ezobe ikhona lapho ilayo iZEC offices. Nalabo abasekhaya hambani kuma nearest ZEC office njengoba kungasadingeki izincwadi eziningi kudingeka isithupha sakho. Hamba uyebhalisa, hambani bantu uyebhalisa ngobuningi benu. Thatha isithupha sakho uyebhalisa. Sikwazi ukuvota ngobuningi. If singabhalisa ngobuningi bethu, laleyo reading abakhuluma ngayo abathi izano ngeke iziwe iyaqila, ayingeke izisebenze. Kufana lokuthi umuntu ele 100 rand, umuntu angeke aze akutshontshele, even u-20 rand angakutshontshele u-20 rand, noma kuthiwa uyazi imeta angeke uze ungakubona ukuthi utshontshele. So if abantu bevote ngobuningi bethu, ngobuningi babo, sivote ngobuningi bethu, kuyenzeka 2023 siyayikhipha lezano, siyayisiphuna neempande zayo.
Studio 7 lindani basakazi bethu, hhayi siyazizwa izindaba, siyakwizwa labantu bezano ikhipha kukhanda bogawuli ukuthi abantu abanjani bogawuli ibababuyisile intuthu kuyelize ugawuli mayezaku khanya ebhovuka ebhovukele umuntu onjengomnankapa umuntu osewulela ilizwe umuntu obopha abantu obopha amababantu aphikisayo udizokale ebhovuka kathi yona gawule utholani vele uzanupf ngoba gawula sikhundla lesikhundla yini into oyitholayo ukuthi nje kuthiwe umsekeli wezanupf ikhona ungakwenza uhamba ubhovuka kuphela nje abantu bangathi basule umnankapa bhovuka kuphela utholani lo mnankapa lo ungatholi kakwazi ukuthi kulo muntu ogawule onjengawo awuyayanyisa gawule mani uyangizama ukuziqoqa mani kambe abantu bathi bedubeka ngakuzwa kalo bhovu wasibiti uzisekile umnankaka wasibiti hhawu uzothi zabantu bemashula lemshuwa sebesula umnankaka kodwa lokhu bhovuka kawutholi lutho umuntu imota yakho nje ihambe esikontirini kawuna lutho nje asizile ukukhetha ama-central committee ona zange wakhethwa ngisho madima nje sikhunjela so yini ukuthi ungwezanu p f kuphe a zinuka makhaka
Lawke abe ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyabonga
Hey, give no barrier.
ngazi lehlukane imbala. Different people, different colors. Ingoma ke emnandi, ingoma ka Lucky Dube. Isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Isikhathi kasavumi ukuba sisonke. Sikuthi ba siqhubeke sisonke. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lingifuna ukuzwa indaba zethu lingaya ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama lami ngu Chris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.